Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 23 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 izolo.
Ukuda Thackeray ubemele appear before the portfolio AI ichutshiswa ngu-Vice President Biti e-Parliament of Zimbabwe.
Ele Bilitane selethe seusomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Mnangagwa uMnumzana Kudakwa Shetagwirei izijeziso zenotho.
Aluba izano ibifuna ukumdeclare ukuthi abe liqhawe lesizwe asiphile sosicoco ngabamphile bebe lesikhathi eside sibili sokuthi bakwenze lokho.
Imoli kaMnumzana Sokwa kubandlofu isola ibandla lezano PF ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abezempilakahle bathi kufunyanwe njalo abazinkulungwane ezedlula ezimbili 2301 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yicoronavirus kuleli laya kunkulungwane phose ezintathu 2870. Asebetholakele belo mkhuhlane lo bakhwele baya kunkulungwane ezedlula amatshumi ayisishiyagalolunye 93,421. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi phose ayisithupha 59,872. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,757. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu-1,352,514. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu-664,587. Imidlalo yama-Olympics iyaqala kwele Japan namuhla lapho ezavulwa khona ngokusemthethweni emcimbini omkhulu ozaphuma kumabona kude emhlabeni jikelele emini. Imidlalo le iyayimele iqhutshwe nyakenye kodwa iyasidluliselwa phambili ngenxa ye-COVID-19. Kathesi iqhutshwa kuphela lanxa nje umkhuhlane lo ungakapheli. EleZimbabwe limelwa ngabenza imidlalo etshiyeneyo ababalisa ababhukutshayo uDonata Katayi, uPeter Wesler loPeter Purcell Gilpin. USkot Vincent odlala igolfu kanye lomgijimi uNgoni Makusha. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko kuTwitter efisela abadlali beZimbabwe laba inhlanhla. Uhulumende weLebhilitane usethe seusomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kudakwa Shetagwirei izijeziso zenotho. kumbiko awethu leyizolo obona ngobudlelwano bebhilitane lamanye amazwe umnumzana Dominic Raab uthe bakubone kufanele ukuthi bafakele uTaguirey izijeziso ezizamvimba ukwethekelela kulelo lizwe kanye lokufaka imali yakhe emabhanga asebhilitane ngoba ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo i-corruption. Urap uthe njalo amankampani alawulwa nguTaguirey kanye lalawo alobudlelwano laye lawo athintwa yilesi sijeziso. Wengeze wathi inkohlakalo eyenziwa nguTaguirey ibangela ukukhwela kwentengo yezinto. Kona athi kwenza uZulu weZimbabwe adle imbuya ngoluthi yena uTaguirey ekhomba ngophakathi. uTaguirey ngomnikazi wenkampani yeSakunda Holdings lamanye achiyeneyo. Ngenyanga edluleyo inhlanganiso yaseMelika eThe Century yethule umbiko othi uTaguirey ukhanya esenza imisebenzi yokungethembeki. Asenelisanga ukukhuluma loTaguirey ngoba ubengadopi ucingo lwakhe. Sebuze isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance yeMelika umnumzana Tim Moringai ukuthi balubona njani lolu daba.
I-MDC ibicela uKhuda Taguirey abuye phambili kwe-portfolio ye-committee eyayiyenza ngokwe-corruption in the Parliament of Zimbabwe okulezanu PF le-MDC Alliance, but i-bulletin ibone ngokwayo, which has nothing to do le-MDC Alliance ukuthi ifake lezo sijeziso, ngoba sihlala sibona izanu PF isiyeqela zona lezi zinto isisithi here i-MDC DC Alliance yiyo ethi ama sanctions or izijeziso zibuye eZimbabwe. So bengifuna ukuthi sibe clear khonapho.
Abezanu bathi izijeziso ezinje ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele.
Akula manga adlula wona lawo. Sibona ama minister labantu aba connected close to Zanu PF. Last week sabona omunye uthwa ngu deputy minister ukathesa ukuthwa kayisuye owa importer iRolls Royce for 770,000 pounds. Singayicalculate yona leyo, I think iyafika kuma billion bond. So imali yona leyo siyabelathi sesimangala ukuthi ivela ngapi uye iya ngapi.
Umnumzana Tim Moringai ngowebandla le-MDC Alliance eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Ibhilithani le esiyethulele uba kuTaguirey izijeziso zenotho ibe lamawala kakhulu ekwenzeni into enjengayenaleyo. Ngemva kokuthi kwakutholakala iripoti liyana eyalikhitshwa yikhampani liyana ye-America, okukhona ukuthi udaba lolu lwayethulwa kwizakhi-ke njengakhonokho imele ilucubungule udaba lolu. Akukacutshungulwa udaba lolu, yona iBrithani sihlisethe sawuTaguirey amacala ukuthi lokhu lalokhu. Sebehle bemgweba bengazange bekudingisise bayi-investigate, sebehle bemthola engumuntu lecala. Angikholwa ukuthi bakwenza kuhle lokhu, ikakhulu nxa ukhangela ukuthi kanti vele ngobani laba kwenza iBrithani. Yona angithi ukuthi uTaguirey kalacala kumbe ulecala kuzaphuma ekutheni ngemva kokuxwayisiswa u-Isaac nxa isithe yalungenela udaba lolu yaluxwayisisa yeza kwethula ukuthi umuntu lo ulecala kumbe kalacala. Kodwa ngakusenziwa ngoBrithani laba sisuka sikubona ngani nje yindlela zabo zasuku zonke zokulwisana lathi.
Ukhulume ngenhlanganiso yeMelika eyethula ugwalo isithi uTaguirey ukhanya engumuntu okhohlakeleyo. Yathi njalo kumele acutshungulwe kwenziwe uphenyo. Kodwa abantu abaningi bakhala ngokuthi kalukenziwa lolo phenyo.
Ngiyakunanzelela ukuthi bajahile kakhulu abantu Nkomo ukuthi ikhampani le-America yathi isethule iripoti yayo le yokuthi wakutagwileyo utholakala nemisebenzi engcolileyo, batsho njalo xa bekukhuluma. Kodwa-ke phela thina silogatsha lotho olukhangelayo into zenkohlakalo lezi eyo lezak oluyilo olungasikhiphela sibili kuhle lulandelele izinto zenezi ezibalwayo. Singatsho ukuthi ubani lobani uyavikelwa, kodwa kuyikuthi sibili ngeqiniso kumele umuntu kuthiwa ulecala akucubungulisiswe kufumaniseke ukuthi nxa yelecala ulecala. Kodwa kungathiwa umuntu ulecala nje for the sake of ukuthi ngokuthi lo lobudlelwana nezanu PF kumbe ukuzanu PF kumbe ukuthi ukula kuhlangothi.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla lezanu PF. Abe muli owalwa impi enkululeko ekuviyo lezipra njalo obe intatheli zindaba umnumzana Sokwakuba Ndlovu sebesole ukungaphiwa kwakhe inhlonipho yeqhawe lesizwe libandla lezanu PF. UNdlovu odabuka eDombodema ePlumtree ubekwe emalibeni eLady Stanley kobulawayo izolo. Idale lezanu PF Politburo belilokhe lingakaphenduli isicelo sokuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe ayebekwa eNational Heroes Acre. Le yinto esolwe kakhulu lilunga lomdeni kaGwakuba umnumzana Bulukani Timothy Kumile Masola ekhuluma emngcwabeni izolo ngokubika kwephephandaba leChronicle. Insolo le igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana.
Aluba izano ibifuna ukumdeclare ukuthi abe liqhawe lesizwe asiphile sosicoco ngabamphile bebelesikhathi eside sibili sokuthi bakwenze lokho. Kodwa siyananzelela vele ukuthi kulobugwelegwele obuthize kupheni lesi sicoco ekakhulu nxa umuntu ubuye kuhlangothi olwezaphu mbolezipra ngenxa yokuthi kuyavela vele ukuthi ababusayo abezanu abakuthakazeleli ukubona abantu bezipra bephakanyiswa. Kuzananzelela ukuthi lesikhathi kuvetwa amazipra amaningi avetwanga, so ababathanda abantu abavela kuzapho, ababathanda abantu abavela kuzipra. Kodwa akula ngitsho le doubt ukuthi ubaba uGwakuba bekumele asiphiwe leso sicoco. Imisebenzi yakhe iyakufakaza konke khonokho kusukela ngesikhathi kuliwe impi from 1961 wanejoyini impi kuze kube namuhla. Ube ngumuntu ovele kukhanya ukuthi impilo yakhe wayinikela ekulweleni lizwe.
Kumele luphathwe njani udaba lokukhetha amaqhawe lolu ukuze umuntu wonke asuthiseke?
Akuthi niqale ngokusola amazaphu lamazipra akuzanu ayehluleke ukukhulumela indaba kababa uGwakuba ukuthi aphele sisicoco. Abantu abanjengabo oChinga Dube, oKembo Mohadi, Angelini Masuku, osithembiso Nyoni, oAbel Mazinyane, banengi phakathi khonaphana labo oLeve Mayihlome ngabantu abasebenza layo uGwakuba bayamazi. Bekumele phakathi kuzano bancenge bacele kumbe balwe ukuthi asiphiwe leso sicoco. Kungasenani behlulekile batshengisele ukuthi bangamagwala bangabantu abangelazibindi. Layo Obed Mpofu uyamazi uGwakuba basebenzela kakhulu ngesikhathi sempi. Kungasenani mina ngokubona kwami mende ubesefake i-board ekhangela ngamaqhawe esizwe. Bengicabanga ukuthi bekungaba kuhle ukuthi leyo board ibe yiyo echoyo ukuthi umuntu nxa eliqhawe lesizwe bahluza indaba yakhe bamdeclare. Kungabi into yezano. Nxa kungamaqhawe okulwela impi yenkululeko akuhluzwe yizipra lezandla. I-command element zakhona lokho ezikhona yizwe ezikwazi ukuthi uzibani walo uzibani kalwanga.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zezanu PF. Sokuba sokusele umnyaka owodwa olenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli, amalunga ePhalamende kanye lamakhansila. Phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, uhulumende wamisa imbuthano yonke elabantu abedlula amatshumi amahlanu. Lokhu kutsho ukuthi abazancintisa kulolu khetho okwamanje abenelisi ukwenza imihlangano yamarali lozulu bedinga usekelo. Bakhona abathi ukhetho lolu kumele ludluliselwe phambili. Kodwa ophatheke kwezombusazwe umnumzana Promise Mkhwanazi olilunga le-MDC Alliance utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi asikabikhona isidingo sokudlulisela lolu khetho phambili.
Already siyabubona ubufakazi bokuthi laba abakhokhela ilizwe bazama ukusebenzisa i-COVID ukuthi bavike indaba yokhetho olulumgceke oluyakhipha kanye nguye ofunwa ngabantu eZimbabwe. Lokhu sikubona endabeni yama-by-elections amele enziwe ukuthi kukhethwe abameli bephalamende laba abaxotshwa ngumonzura esebenza ndawonye lezanu bekhipha abameli bephalamende ababekhethwe ngaphansi kwenhlanganiso ekhokhelwa ngumnumzana ubaba uNelson Chamisa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe? Ukhetho kumele lufuqelwe phambili na ukuze abantu benelise ukukhankasa?
Ngingathi mina kusese masinya mpijana ukuthi sibone ukuthi kumele lukhuqelwe phambili yini kumbe kwenziwe njani. Kodwa ngokubona kwami mina njengoba abantu kuthiwa bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela, ngithemba ukuthi ngesikhathi ukhetho solusiza iningi likazulu yabe selihlatshiwe ukuthi i-excuse yokuthi ama-elections engenziwa kumbe enziwe ngezinye indlela ezingekho mgceke kuyabe kungasela.
Manje nxa sikhangele ukubana isikhathi esikhona sokusele iminyaka engaphansi kwemibili, akusoze na kwenza ukuthi abancintisayo bengatholi ithuba lokuthi bazithengise ebantwini, bathengise inhlelo zabo?
Abancintisayo ikakhulu laba abancintisa uba ngomongameli bayaziwa kakhulu elizweni leZimbabwe, lalokho abakumelayo uzulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi bamelane. Ikakhulu ke ubaba ophikisayo ubaba uNelson Chamisa, abantu bayakwazi izifiso zakhe ngelizwe leZimbabwe. Okuyabe kuqakathekile kuphela ukuthi uhulumende alungise imithetho leyo evikela ukuthi ukhetho luhambe kuhle okumgceke, imithetho enjengemithetho eyalisa abantu ukuthi baye kumarali eyenza ukuthi kube le bandla eliyi-1 elikhuluma kuma-television lakuma-radio, le minye imithetho ecindezela abanye ekuncintisaneni lokho.
Umnumzana Promise Mkhwanazi ngophatheke kwezombusazwe njalo ulilunga le-MDC Alliance. Selikubonile na ukusemaphephandabeni? Iphephandaba le-Chronicle lithi kulesizalwane seZimbabwe ebezibotshiwe kwele South Africa ezibalekele amapolisa zanyamalala ngesikhathi zisuswa kwelinye ijele eLimpopo ngolwesithathu. Abasolwa ngoJohn Fine, uDennis Hove loClifford Matonori, bona abetheswa amacala okubamba inkunzi. Inkundla yeZim Life yona ithi umnini bhizimusi wakobulawayo odumileyo uNkosazana Memory Ngwenya ubulawe ngomkhuhlane we-COVID-19. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salubonani lonke maZimbabwe amahle. Ngiyabingelela ngiqala ukungena ehlelweni. Igama lami nguBiza, uKing Biza, ngibuya eGolgotha, ngise South Africa ngokuhlala. Ekhaya ngibuye eCholocho. Ngiyabingelela lonke. Chris Gande, Ntunkamili Inkomo, Sithandekile Mhlanga, nawe Joseph Njani. Nani lonke engasaliqambanga. Ngithi hayi, aliqhubekeni uqhube umsebenzi omuhle liyenzayo, selithanda, silithanda kakhulu ngokusinika indaba, indaba zeqiniso, indaba ezenzakala elizweni lakithi. Ngingakayi khatshana ngibuye ngivele ngithi usisi uSandra Nyaira makalale ngoxolo sisi, sohlala sikhumbula Studio 7 angeke saphinda fane ngaphandle kwakho. Alright, mina indaba yami ikanje bakithi uPeter Ndlovu imayela nalonsuku zonke. Ngiyakhuluma njengamanje ngithi insuku zonke siyakuthanda eZimbabwe, uyathandeka umfana wasemzini. Uyinzalo ethandeka kakhulu eZimbabwe, ibhola lakho lithuthukisile iZimbabwe ngosiyami. Kodwa ngisengibuye ngiceke kancane Ndlovini ngendaba zepolitiki. Epolitikini hayi angiboni kungumzamo omuhle kuyigood move leyo yenzile baba. Angiboni kuyigood move leyo yenzile ukuthi manje sofuna ukuthi uvotelwe kuyipresident. Bekungaba ngcono baba ukuthi ngubethu awungene kwelinye iqembu eliphikisayo wancedisa. Abantu bebezokulandela khona lapha kuleli qembu wancedisa wazama ukuvusa abantu bekhiphizana uPF. Hayi le ndaba yokuthi manje usufunele kwakho wedwa Ndlovini, hayi angiboni kungumbono omuhle wena. Awuthi ngibe mfitshane, hayi ngiyabonga.
Yebo Studio 7 linjani bantu? Hayi thina siyaphila, siyabonga kakhulu indaba elisinika zona imihla ngemihla. Qhubekani linjalo bantwana benhlabathi. Kodwa kule nto yani kangiyiphathi kahle ngani bantu beStudio 7? Kanti lihlala livuzana labo basivayo labo sivuma khona buli kuhambisa njani? Libiza abantu banye suku zonke, abanye kabakho yini? Ngoba hayi labo bantu abeni labo kabakhulumi kuhle, bacaphula abanye abantu. Libo ekhuluma liwaphumuza leke lifaka abanye labo sibezwa ukuthi labo bayombono omunye. Sesidile ngombono wabo sivayo labo vusango suku zonke suku zonke. Hayi ake libaphumuze lidinga abanye.
Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma uGift Sonduku umfoka Ndlovu lapha ePlumtree endaweni yakuGambo. Basakazi bengicela ukuthi mangabu ubaba lwana okuthiwa umnanga kwelalele eke zame ehlonipha abantu. Ube zama ukuthini mayisithi etshele iSouth Africa ngepeace? Ube zama ukuthini vele mayikhuluma ngopeace ngoba yena ipeace vele into angayaziyo. Ngoba since 1980 yena ebulala abantu ngeground. So mayikhuluma ngepeace uzamani? Ngoba lapha siyabona amasosha aphumile but amasosha awadli la muntu. Amasosha vele lapha kusi-enemy yabantu njengakuye ngalo ukuthi amasosha abulala abantu. So kazama ezinuka amakhwapha ehloniphe abantu, ehloniphe nomhlaba. Engakhuluma into angayaziyo iminingi yawo. Ngoba mayisithi khona akube nepeace eSouth Africa yena into angayaziyo uzamani? Sibe sesibuya sikhuluma laphana la kubantu bezana ukuthi sizwile besithi abasebenza kuhulumeni sebezasebenza ama-days or sokuzasebenza 10% abanye behlala ekhaya bezama ukuthi bevekele umkhuhlane we-COVID. Umkhuhlane we-COVID utholakala laphana kuzuqo noma kungathiwa kusebenze abasebenza abayi 5% kodwa uma betshayisa besiya amakhaya bazawuthola umkhuhlane kuzuqo. Akabisele amatekisi amatekisi agcwale ezitaradeni abantu bebele choice lokuthi bezikhethele ukuthi bafuna uhamba ngani. Eyekeli into yakhele umnangakho. Hayi ngicabanga ukuthi next election umuntu vele mayingena ekhethweni avote ngokuhlakanipha. Bese ngisithi kuleya indoda engupeter Ndlovu, hayi siyamyamkela kwipolitiki maybe ngafana lo George Weah ebusizwe njengoba la wayedlala ibhora uGeorge Weah kodwa wagcina engupresident. Laba bathi upeter akufanelanga angene loba ngupresident. Hayi isiz democratic right ukuthi evule ipolitical party. Ngiyabonga.
Salubonani Studio 7, igaba lami ngumana Mpatla nilapha edorobheni le-Victoria Falls. Ngifuna ukuphawula ngendaba le e-ZANU PF yokuthi ibuthanisa abantu ngesikhathi ilizwe libhujiswa yi-corona. Bantu bakithi lingazahamba emhlanganweni ye-ZANU PF. Lingazaya ngoba ningaya lapho lizobulawa yi-corona, lizothatha umkhuhlane we-corona. Iziphathamandla kakhulu zona ze-ZANU PF yizo ezigcwele i-corona, zifika lapho zizohlanyela i-corona emakhaya. Futhi emakhaya ngapha izibhedlela zikho, lizobhujiswa umkhuhlane we-corona bakithi. Lingazaya, lingazaya. Ukhombe mangathi uyeza lapho, bathi uyeza emakhaya lapho ubhoda ngelizwe lonke ezama ukuthi ezwe liyenga lapho ekhuluma amanga. Vele bajwayele ukukhuluma amanga ngoba khona manje sesibhakene nama-election aseduzane nawo sebefuna ukuzokhuluma amanga. Ngo-2018 makhuluma amanga ukuthi bazavula imisebenzi ingaphi kuze kube namhlanje ayikho. Sebeqalisa futhi ukuthi bezositshela amanga futhi bengakayivula imisebenzi abasithembisana ngo-2018. Bantu bakithi asivulela amehlo, sivule ingqondo sonke singazayi emhlanganweni ezanu PF. Futhi uma sisiya kuma-election kungazaba nomuntu oyedwa nje uzayivotela iZANU PF. Uma sevotela iZANU PF uvotela ukufa, uvotela indlala, uvotela ukuhlupheka, uvotela yonke into embi.
Lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 0358. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi unkosikazi Jill Biden ongumkakhe kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden ufike kwele Japan izolo elanda imidlalo yama-Olympics yona eqala namuhla. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso ye-World Health Organization isikhuthaze amazwe yase-Afrika ukuthi ahlabe abantu bawo amajekiseni okuvikela i-COVID-19 ngokuphangisa. Singene kudaba lweMelika. Usomlomo wedale lePhalamende ele House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi kasoze avumele abebandla eliphikisayo elama-Republicans bevimba ikomiti aseyibumbile ezaphenya udaba lodlakela olwabangelwa ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump eCongress mhlaka 6 ngozibandlela. UPelosi wethule amazwi la izolo kulandela ukufuthelana phakathi kwebandla lakhe lama-Democrats lelama-Republicans. Ukudonselana lokhu kudlondlobale ngemva kokuba uPelosi eyale ukwamukela amalunga eCongress amabili awebandla lama-Republicans abalisa umnumzana Jim Jordan kanye lomnumzana Jim Banks ukuthi babe yingxenye yalikomiti esithi ababili laba bazayiswelisa isithunzi. Lokhu kwenze ama-Republicans akhipha wonke amalunga ayo amahlano abemele angene kule komiti esithi nxa ama-Democrats engafuni ababili laba ama-Republicans kasoze aphatheke kulolu phenyo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Umsebenzi wokuphenya ngalokho okwenzakala ngo-6 January 2021 lapho abathile abasekela uTrump bangena eCapitol Building awusoze ube ngumsebenzi olula ngokuba uTrump usesekhona isithunzi sakhe lokho sibonakala kafuna ukuthi kuphenyisiswe khona lokho. Ngakho ke uyesabeka kakhulu ama-Republicans asamesaba usese isithixo esikhulu okungelula ukuthi basishaye indiva nje. Ngakho ke selana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats kuza qhubeka kungakhathalekile ukuthi kwenziwani ngokuba nje ngaphandle kuka-Trump iMelika siyaba le-division lokwehlukana phakathi okukhulu phakathi kwama-Democrats lama-Republicans. Kulutshwana sebevumelana ngakho nje izinto zonke bayadonselana ngazo lalezo wawukhangelela ukuthi kakufanelanga badonselane ngazo bayadonselana ngazo. Ngakho ke lo msebenzi asoze ube lula lakancane bakumangalisi khona lokho esikubona sekusenzakala.
Ubona iqiniso lonke liphuma yini phezu kodlakela lolu nxa sikhangela ukungezwani ukudonselana okukhona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Akulula ukuthi iqiniso liphume umsebenzi wenziwe nxa abantu bengabambananga. Kudingeka lokho okuthiwa yi-bipartisanship nxa useMelika ukuba ama-political party ongu-2 i-Republican party le-Democratic party zibambisane kulo msebenzi ngokuba kuyabe kukhona enye iphathi ekwaziyo leyinye ekwaziyo. Kanti ke futhi nxa ngabe usuphenyisisile ngento ethile ngesehlakalo esinjengasona lesi udinga lokho okuthiwa yi-legitimacy ukwamukeleka kwemphumela yokuphenya. Ukuze yamukeleke leyo mphumela kubo bonke ama-Democrats lama-Republicans kuyadingeka ukuthi babambisane ekuphenyeni lokho ukuze bonke nhlangothi zonke kunye lama-independent bakwamukele lokho okuphume ophenyweni.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha lanye 61 nge-COVID-19 izolo. ele pilitane selethe se usomabhizimusi ongumcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana kuda kwashitagwireyi izijeziso zenotho. Imuli yowalwa impi yenkululeko umnumzana Sokwa kubandlovu isola ibandla lezano PF ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile yimi untungamilinkomo.